Umbiko wakhe okwazisa uZulu ukuthi kungani wathatha isinqumo sokungancintisi kukhetho, uBiden okhulumela uZulu enkundleni zokuxhumana esesigodlweni sikamongameli eWhite House uthe sokuyisikhathi sokuthi adedele omunye.
So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. It's the best way to unite our nation.
Sengithethe isinqumo sokudedela omunye, iyo yodwa indlela yokubambanisa ilizwe lethu.
UBiden wakhetha ukuba umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ancintisane lomnumzana Donald Trump webandla lema-Republicans kukhetho oluzayo. Kulabanye abambalwa abafisa ukungena kumncintiswano lo abakubandla lama-Democrats, abakubandla lama-Republicans bafuna ukuba uBiden ahle asuke esikhundleni sikamongameli ngesiphangiphangi besithi useluphele kokuthi kasakwazi akwenzayo. Abakubandla lama-Democrats bayakuphika lokhu. Abalandela ezombusazwe abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika balemibono etshiyeneyo ngodaba lolu. Sixoxe nomnumzana Tim Muringayi ngokwethulwe nguBiden izolo eWhite House.
Sonke siyakwazi ukuthi yena isifiso sakhe bese contesta lapha ekukhankaseni okubuyayo okwe-election ka-2024. But abantu abaningi including ama-Democrats amaningi bebesecabanga ukuthi hayi i-cognitive ability yakhe, le capability ayisekho. So bebesesaba ukuthi bebeza nqotshwa ngumnumzana Trump. So ukukhuluma izizathu zakhe lo mbono wakhe of what's going on lokunika ithuba kumama uKamala Harris kuyabongeka ngoba kubele kutshengisa ukuthi iDemocratic Party no matter ukuthi baxabana kanjani kungathiwa kule smoothness ye-transition.
Omunye njalo odabuka eZimbabwe olandela udaba lolu ngumnumzana Washington Jamela othe uBiden esethula umbiko wakhe ubezwakala ukuba kaqinanga emzimbeni kulandela ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID kunsukwana ezedluleyo.
Indaba yakhe uzamile ukuthi ayibeke kahle kakhulu noma nje bekubonakala ukuthi hayi isabuhlungwana njalo njengomuntu okade egula ilizwi lakhe belingakabi strong kodwa ama point awabekileyo hayi ayacaca ukuthi uqakathekise ibandla lakhe le Democratic Party waqakathekisa njalo ilizwe. Akulula ukuthiya isikhundla ikakhulu isikhundla sokuba umongameli.
Kukhangelelwe ukuba ibandla lama-Democrats liza kwenza umhlangano omkhulu we-Democratic National Convention okuzakhethwa okusemthethweni ozamela ibandla leli kukhetho oluzayo. Elama-Republicans lisanda kukhetha uTrump othi nguye owenze uBiden waphuma kukhetho oluzayo. Uqhube umhlangano eNorth Carolina ngolwesithathu lapho athe njengoba lisazi kumalanga amathathu edluleyo sanqoba umongameli welizwe ongaqhubanga kuhle ukwedlula abanye uJoe Biden, khathesi sokulomunye esizamkhalisa olamanga kakhulu Kamala Harris ongumsekeli kamongameli ongaqhubanga kuhle ukwedlula bonke kumbali yelemelika. Abantu abanengi bathi bakhangelele ukuba uTrump loKamala bazanqikilana kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguTabo Kancube.